siyabonga Sandra Lo Violet. Lichona njani isapho leZimbabwe ikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ka 25 ngompandula 2012. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Nelson Mandela once said, "To be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others."
Icelele MDC likhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lihlangana kobulawayo kulungiselela umhlangano omkhulu okunanza iminyaka elithumi lantathu lelo bandla labunjwayo.
Kathe sibe sizelungiselele namalungiselelo ke ukuthi sinabantu abadala abafike ezindaweni ezikhatshana sizababisa njani ngoba abadala labo bavele bahle bakhala bathi labo bayafuna ukubuya. Silokudla kuyabe kudliwa ukuthi abantu baze sidla njani.
Umhlangano we-United Nations General Assembly ungene kulanga lesibili lamuhla lapho uMongameli Barack Obama weMelika ethule khona umbiko wakhe ekhuthaza umbuso okhululekileyo emhlabeni jikelele.
Izisebenzi zenkampani ye-Newzim Steel zibanjwa ngamandla ukuyasebenza emaplazini ukuze zithole okokuziphilisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Umhlangano we-United Nations General Assembly ungene kulanga lesibili namuhla njalo abethule imbiko yabo namhla bagoqela uMongameli Barack Obama weMelika. UMongameli Mugabe uza kwethula amazwi akhe kusasa. UMugabe njengenhlala yenza ukhangelelwe ukusola amazwe angentshonalanga lokukhuthaza ukuguqulwa kwendlela i-United Nations esebenza ngayo. Indigimba yomhlangano walonyaka ngeyokuqedwa kwengxabano ezibhekane lamazwe omhlaba kungela kuchiteka kwegazi. UMongameli Obama ukhuthaze inkokheli yamazwe omhlaba ukuthi yamukele umbuso okhululekileyo. Usungule inkulumo yakhe ngokusola ukubulawa komeli weMelika eLibya umnumzana Chris Stevens labanye bakhe kunsukwana ezedluleyo.
The attacks on the civilians in Benghazi were attacks on America. We are grateful for the assistance we received from the Libyan government and from the Libyan people. There should be no doubt that we will be relentless in tracking down the killers and bringing them to justice. And I also appreciate that in recent days, the leaders of other countries in the region, including Egypt, Tunisia, and Yemen, have taken steps to secure our diplomatic facilities and called for calm. And so of religious authorities around the globe.
Udlakela lweLibya eBenghazi lolu lwaqhamuka ngemva kokuba esinye isizalwane seMelika sethule ibhayisikopo kumbe ividiyo ebikwa ihlambaza umprofeti wesiMuslim uMohammed. UMongameli Obama uthe lanxa iMelika isola ividiyo le uhulumende wakhe kasoze ayivimbe ngoba lokho kuza kutsho ukuncindezela inkululeko yabantu beMelika ukuthi batsho imbono yabo ngokukhululekileyo i-free speech.
We understand why people take offense to this video because millions of our citizens are among them. I know there are some who ask, why don't we just ban such a video? And the answer is enshrined in our laws. Our Constitution protects the right to practice free speech. Here in the United States, countless publications provoke offense. Like me, the majority of Americans are Christian, and yet we do not ban blasphemy against our most sacred beliefs. As president of our country and commander-in-chief of our military, I accept that people are going to call me awful things every day, and I will always defend their right to do so.
UObama uthe njalo umongameli weSyria umnumzana Bashar al-Assad kumele esuke embusweni kuqedwe impi ekulelo lizwe.
We were inspired by the Tunisian protests that toppled a dictator because we recognized our own beliefs in the aspiration of men and women who took to the streets. We insisted on change in Egypt because our support for democracy ultimately put us on the side of the people. We supported a transition of leadership in Yemen because the interests of the people were no longer being served by a corrupt status quo. We intervened in Libya alongside a broad coalition and with the mandate of the United Nations Security Council because we had the ability to stop the slaughter of innocents and because we believed that the aspirations of the people were more powerful than a tyrant. And as we meet here, we again declare that the regime of Bashar al-Assad must come to an end so that the suffering of the Syrian people can stop and a new dawn can begin. We have taken these positions because we believe that freedom and self-determination are not unique to one culture.
Umongameli Obama ugcizelele ukuqhakatheka kombuso okhululekileyo ngokucupha amazwi ake ethulwa ngowake waba ngumongameli wele South Africa umnumzana Nelson Mandela.
Nelson Mandela once said, "To be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others." True democracy demands that citizens cannot be thrown in jail because of what they believe, and that businesses can be opened without paying a bribe. It depends on the freedom of citizens to speak their minds and assemble without fear, and on the rule of law and due process that guarantees the rights of all people. In other words, true democracy, real freedom, is hard work. Those in power have to resist the temptation to crack down on dissidents.
Ukuhlaziya amazwi la sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga yena ofundisa ekolishini leWestminster kweleBhilithani.
Amazwi kaObama ngamazwi azama ukukhuthaza ukuthi umhlaba wonke jikelele ungathola indlela zokusebenzelana kube le democracy njalo bahloniphane abantu bahloniphane bahloniphe ngisho lenkolo ezijiyeneyo kodwa singakulibali ukuthi lanxa ekukhuluma lokhu ekugcizelela kanje iqiniso elikhona ukuthi abantu abasuka badlulisa amalawulo ngokungahloniphi inkolo zabanye siyakubona basemazweni nalawo kuthiwa ngama-developed democracies or ngesilungu abangathi ngama-progressive democracies like America or Britain bekungaba kuhle ukuthi ngabathi bekhuluma inkokheli lezi Obama labanye bekhuthaza konke lokhu njalo bebona ukuthi abayazisa abantu babo ukuthi ngalabo bayama kancane kwezinye izikhathi ukuthi bazithole bechothoza ezinye inkolo kodwa kokunye okuphathelane le ndaba zedemokhrasi ikakhulu kumazwe wonke nje jikelele sesikhangela lale indaba akhulume ngayo e-Arab uprising eyenzakale iminyaka le edluleyo lalokho kulokho kusenzakala nje ku-Middle East ngibona ngazani ukubeke kwaba into ebalulekileyo njalo eqakathekileyo ukuthi ngasonke siyayilandela indaba yedemokhrasi le kodwa singakulibali ukuthi akusontolu elula for ama-countries ase-Africa amaningi ngoba siyakubona ukuthi ama-human rights abuses aqhubeke lokho esibakhona njengoba nasukwazi eZimbabwe nje.
Umongameli Robert Mugabe na ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe kusasa kuyini esingakukhangelela?
Akumelanga sikhangelele okuningi uMugabe kumele sibekwazi nje ukuthi nxa e-address United Nations kunje nje uzathatha amahlandla amabili okwekuqala uzathatha singathi ngesilungu i-usual approach element yokuba conciliatory ezama ukuthi agcizelele ukuthi amazwe wonke jikelele bekungaba kuhlabone ngelihlo elifana nayo njalo layo uzakhuluma ngendaba zedemocracy but ezikhuluma ekutheni ethuka i-America leBrithani ukuthi bangama-hypocrites kodwa kasuka ngimboni ekugcizelela kangako njengeminye iminyaka yade ihlale kwenza ngimbona ngazani i-stance sakhe azasithatha i-stance esingani sithobile mbijana ngaso stance esizabe si-too radical compared to iminyaka le edlulileyo.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe.
Isigaba sakobulawayo kucelele MTC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai lamhlabe sihlangene kuleli dolobho kulolongwa amalungiselelo omhlangano omkhulu wokuthakazelela ukufikisa iminyaka elithumi lantathu ibandla le-MTC labunjwayo. Umkhosi lo uzaqhutshelwa i-White City Stadium kobulawayo ngomgqibelo. Ekhuluma emhlanganweni walamuhla, umnumzana Nelson Chamisa umqoqi wenhlelo zaleli bandla ukhuthaze ibandla lakhe ukuthi libambane ukuze linqobe kukhetho oluzayo.
We belong to the same family. We will be trying to locate one another where you belong. It's no more. Are you going to be the leader of the party, the leg of the party, the leg of the party? It's no more for
Lawo ngamazwi kaMnumzana Nelson Chamisa umsekeli wakhe uMnumzana Bednico Bebe utshele iStudio 7 ukuthi akulangxaki ekuqoqweni kwalomhlangano njalo bekulenani eliphezulu kakhulu emhlanganweni walamuhla okukhomba ukuthi ibandla lakhe libambene.
Uyazi nje umuntu uzamthephuzela kangaka kuzima okulapha angaze ngibone obunje ibulawayo provincial office sine space esikwana phose one take and akula ndawo lapho ungalabantu khona abantu bahlezi sezikwemdula abanye bephande sezisafaka le PA system yokusizwa kuzima sokudilika lo mdula kuyasiwa ayikhona sithana lesiwa kunazikhangelela ukuthi abantu bese ngabuye abantu bama structures yindlela ababuye ngayo kathi kuyathokozisa lokhu kuyakhanya ukuthi abantu bezimbabwe sebezimisele ukuthi bayefika lapho abafuna ukuya khona sebezimisele ukuthi bawuqede umsebenzi abawuqalisa 13 years ago sebezimisele ukuthi bayecelebrate ke belungiselela ukungena kuhulumende ngoba angiboni ukuthi kukhona unye ongabamisa ngendlela abazimisele ngayo ngendlela abantu ababuye ngayo bezelungiselela lokumphimba
okuyikho okukhulunywayo kuyini
kathi sizelungiselela amalungiselelo ke ukuthi sinabantu abadala abafika ezindaweni ezikhatshana sizababisa njani ngoba abadala labo bavele bahle bakhala bathi labo bayafuna ukubuya silokudla kuyabe kudliwa ukuthi abantu babesidla njani sinjalo sinezindawo ukuthi abantu abasivakathele abasebenzi abaqhakathileyo babehlala ngathi njalo sibaphathe njani sikhangeleleke nokuthi bona nxathe bezigela ke laba baza kudla ngandlela bani lamanye ama-events awe-celebration esikhangele ukuthi siwenze okunjengokuthi-ke ama-entertainment kuyabe ku-entertainwa kususela ngo-9 kuyabe kusenzakalani ngezinye izinto ezinjalo esizikhangelayo kathesi ukuthi sesiyaqedisa-ke umsebenzi wonke umuntu kufanele ukuthi okusitrata abekwazi ukuthi nxa siqedisa umsebenzi uqedisa ngatindlela
besizwa ukuthi kungani kungaba le ngxaki njalo ikomithi yebulawayo isichithachithiwe kuyasebenzeka na
lokhuyana phela abantu abangathandi ukubona abanye abantu bephumelela ingxaki kayikho lapha-ke nalokhu abakhulunye ukuthi kuthiwa kule-district echithiweka ichithwa ngalei-district kuyalungisiswa i-restructuring lokuphisa kuyathiyana kule-restructuring esiyenzayo kufanele ukuthi siyenze i-restructuring nasithiwa kudingakala ukuthi senze i-restructuring ukuthiwa yikuncitshwa ngabe kuthiwa labo bona bama-journalist abavala khonokho ngabe kuthiwa babuyile bazizibonela bazizwela nokuthi abantu bakhulumane bathini ngento yabo amboni ukuthi bebengakwenza lokho
okunye okumqoka okukhulunywa emhlanganweni wenu lokunye nje selizakwenza lilungisela lomhlangano
okunye esesiyakwenza ke sesiyaqedisa phela umhlangano ungakhohlwa ukuthi abantu ababethwelela umhlangano ngabantu bama-structures thina siyiphathi e-democratic njalo siyiphathi ekwazi ukudivolva i-power kuma-district so sesize kuzwa ngayo i-feedback from i-national ne-feedback from ama-district nokuthi kufanele kube ne-cohesion and i-cohesion idalwa yikho khonokho ukuthi singesenza emhlanganweni njengalezi silungiselela-ke ngoba ungakhohlwa ukuthi sokusele 4 days only kumbe ngithi 3 days only singakayifika emhlanganweni omkhulu
lo umnumzana Bednico Bebe umsekeli kamqoqo wenhlelo zecelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai.
Izisebenzi zenkampani yamandiya iNew Zimbabwe Steel Limited eyathenga iZisco Steel zithi sezithole nzima ngokuswela imali yokuthenga ukudla osokusenza ukuba zisebenze emaplazini aduzane ledolobho leKwekwe. Umnumzana Patterson Mobaiwa omunye wabamela izisebenzi lezi uthi inengi labo seliphila ngokudinga ukudla okunjengempuphu amagwili lokunye okungabamba umphefumulo. Umbayiwa uthi lanxa idale lekhabhinethi lavumelana ukuthi i-SA Africa Holdings sokumele iqhubeke ngokuvuselela iZisco Steel akulalutho olwenzakalayo okwamanje eRed Cliff. Uphinde wathi abaqondisi beNew Zimsteel kabafuna ukukhuluma labo ngokwenzakala kunkampani le. Umubayiwa uthe izisebenzi zacina ukuhola ngombimbitho ngakho sezithwele nzima ngokudinga ukudla.
Ugatsha lukahulumende lwezemigodi lwakhonona ngokuthi isivumelwano esenziwa i-SA Africa Holdings lohulumende sasizabangela ukuthi inkampani le ibambe okwenjiwayo okuningi. Umubhayiwa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi okuningi ngalolu daba.
Zakhesi ngathi Dube, ezisiko still akulalutho. Abasebenzi isebenzi zonke azikatholi imali. Isathi, but cabanga ukuthi, because bake basitshele ukuthi i-government, lama-Indians lawa awe-SA Holdings, sebavumelana ukuthi ama-Indians athathe konke ababefuna khona ukuze baqalise umsebenzi. So kathesi thina njengabasebenzi sithumelele ukuthi ama-Indians angikhona basitshele ukuthi i-program imi njani next, especially nxa sikhuluma ngendaba zemihulo, because asikaholi izimali kathesi.
Lacina nini ukuhola Mnumzana Mbayiwa?
Ya, sacina unyaka ophelileyo, kodwa basinike only umholo we-1 month. After baka basinise ukusiholisa kweminyaka emihlanu.
Akusitshela ukuthi manje abantu baphila njani, sizwa kuthiwa abanye sebesebenza emapulazini khona ngapho.
Ya, lelo liqiniso baba, izinto azimanga right. Ngakutshela ngithi enye into edwayo ngeyokuthi ezinye izisebenzi sezifa ngendlala. Because la ma-cases ekhona 3, even enye case umunye wangkhona wake wa-collapse emsebenzini, udoctor wake wamthatha wasemkhangela wake wasekhuluma ukuthi hhayi le yindlala, wasembuza ukuthi wadinga nini ukudlililokuzeni izinye isithwala, wasesithi ngile zingakadli anything, wasemfake etripini bamfake ekantini ye-works wake wamnika ukudla. So khangela khathesi kuyabe kutho ukuthi izisebenzi zonke abaningi bangikhona shuwa sebehambe emapulazini besiyedinga imisebenzi ama-piece job and like hayi kuyadisipha kakhulu Dube.
Khona ngale emapulazini Baba Mbayiwa batholani?
Baye banika umumbu, abanye bangikhona khangela baye basebenza the whole day for the sake of bethatha ibhajiteli elilodwa, abaningi bangikhona baye bedinga imamabhili kuphela. So akathesi izinto azimanga right.
Abaqondisi benkampani balitshelani ngokuthi kwenzakalani kathesi?
Ya, into edibane ngokuthi abaqondisi bangikhona abakhulumi lutho, abafuni ukusitshela ukuthi izinto zingenjani, because even today thina sesithi hhayi ngakungahamba njengalokhu ngolwesine sabe siplane ukuthi sithume izimeleli zabasebenzi bake bayebuza amamanaja ankhulu ukuthi sihamba njani, sizafika nini, abantu bangakaholi izinto zime njengalokhu, because abafuni ukukhuluma lati, abafuni ukushedlight ukuthi lolwazi ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi.
Lo ngumnumzana Patterson Mubayiwa, omunye walabo abakunhlanganiso yezisebenzi New Zimbabwe Steel Limited.
Umphathintambo wezamafekithali umnumzana Walshman Ncube uthi umsebenzi wokukhanda insimbi e-New Zimbabwe Steel ukhangelelwe ukuqalisa kumaviki amalutshwana alandelayo.
Ngemva kokuthi i-cabinet inqume ukuthi isivunyelwane esasayinwa ngo-March nyakenye kumele silandelwe, sesi kulezi nsuku besilokhu sihlezi labantu be-SA ukuthi sibonisane ukuthi lokho kumele kwenziwe i-government yikuphi, njalo kwenziwe nini, lokho kumele kwenziwe yiba be-SA yikuphi, njalo kumele kwenziwe nini, ukwenza ukuthi singavumelani izinto zakhona esasizibhale nalena phansi zona ezokuku-agreement ukuthi zenziwe. Sesizayenza lokhu ngesilungu okuthiwa yi-implementation matrix, engathi nje imephu yokuthi lokhu kuzenziwa ngubani nini ngaliphi lana. Yikho esikwenza mbona yazani sizaqeda nje ngawona lawa maviki elilodwa mbena amavili alandelayo ukwenza khonokho, ukwenzela ukuthi kuqaliswe ukuphekwa izinsimbi ezisiko masinya masinya.
Uyabe kusenziwa kuyini?
Kunengi ke okungabe kusenziwa kulokuthi ama-claims ama-mines lawa we-iron ore a-transfer aye ku-New Zim Steel, njalo ama-shares lawa okumele a-transfer suka uhulumende siya ku-ESA kwenziwe i-ESA ukuthi ibhadale izikwerede ezezisco, ezinye izikwerede zikuma-German, ezinye zikuma-China, konke khonokho yikho kumele kwenziwe masinya masinya.
Umnumzana Walshman Ncube ngumphathintambo wezamafekithali. Ku-Live Talk lamhlanje sizalazisa sikhuluma ngakho, njalo silizathumela i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Sizalazisa esikhuluma ngakho ku Live Talk kusikhashana esilandelayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Uhlangothi olubona ngezempila kahle yabantwana enhlanganisweni ye-United Nations Children's Fund, i-UNICEF, ithi abesifazana abangaphezu kwenkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa i-70,000 bakhipha izisu okungekho emthethweni ngomnyaka, okuyinto ebafaka engozini enkulu yokulahlekelwa inzalo kumbe impilo. Lanxa kunjalo awakho amanyathelo athathwayo ukukhulumisana ngalolu daba. UNothando Sibanda uyalandisa.
Umthetho okhangela ngokukhishwa kweziswe elizweni, Termination of Pregnancy Act ka-1977, inika imvumo yokuthi wesifazana enze lokhu ngezizathu ezintathu. Izizathu lezi ngezithi wesifazana ulakho ukukhipha isiso okusemthethweni, nxa elakho ukulahlekelwa impilo yakhe ngalokho kuzithwala, nxa usane aluthweleyo lugogekile kokuthi umntwana esezelwe angeke anelise ukuphila impilo egcweleyo, njalo lalapho wesifazana ezithwele kulandela ukudlwangulwa kumbe eye emacansini lesihlobo esiseduzane. Lanxa umthetho lo usenqabela ukukhitshwa kwezisu ngaphandle kwalezi zizathu, iningi labesifazana liqhubeka likhupha izisu ensitha lapho elibhekana lenkozi yokufa ephindwe okungamakhulu amabili kulabesifazana abakwele South Africa lapho abavunyelwa ukukhipha izisu okusemthethweni. UNkosikazi Dari Roch Kumbirike, owenhlanganiso ebona ngokwenqabela ukumemetheka kwengculaza iSouth AIDS, uthi iningi lamantombazana lifa ngoba lisebenzisa abantu abangahlanzekanga, abangelalwazi, njalo abasebenzela ensitha ngenxa yemithetho yelizwe. Uthi labesifazana abadlwanguliweyo bagcine bebeletha abantwana ngenxa yokuthi amanyathelo okumele alandelwe anduba athole usizo emthethweni athatha isikhathi eside kuze kudlule izinyanga avunyelwa ukukhipha isisu ngazo okusemthethweni.
They don't have modes of protection, and as a result they will have unwanted pregnancies. Resultantly, because they are scared of the consequences, they will then in turn in the end abort the pregnancies. And also you are looking at, if you are pregnant, you want to abort, what do you do? You do not want a pregnancy. Who's giving them proper advice of saying, is abortion the answer?
UNkosikazi Kiyaboka Nuku, ongumongikazi, uthi kudingeka imizamo eminingi ukuthi abesifazana, ikakhulu amantombazana asakhulayo, ukuthi anikwe ulwazi ngemizimba yawo kanye lokuya emacansini. Uthi indawo eziningi kakhulu lapho kwahlaliswa ukutsha abantu azile makliniki, ngakho akulandawo abesifazana bangathola indlela zokuvikela izisu, okwenza inani labantu abakhipha izisu okungekho emthethweni liqonge.
EZimbabwe kulohlupho sibili lwabantwana between 13 to say 18 years abale abortion. Ikakhulu ngibona ngani abantwana laba balohlupho ngenxa yokuthi bahlala khatshana, especially emakhaya kumbe singathi endaweni lezi ezirisekiliweyo ungananzelela, eziningi zakhona zila ma-clinics. And imfundo ukuthi abantwana laba bathole imfundiso kuba nzima ukuthi bayithole imfundiso.
Unuku uthi ngenxa yokuthi lokhu kwenziwa ensitha, lanxa sokulohlupho owesifazana uyagcinwa nje aze athwalelwe esibhedlela evele sebangwa lezibi. Uthi iningi liyafa kuthi lalabo abaphephileyo basale belezinye inhlupho ezigoqela ukuswela inzalo.
And abazali esikhathini esiningi bakhangela umntwana lo esegula sebezama ukuhambisa esibhedlela, esikhathini esiningi kuyabe sokungasasizi ngoba abantwana abanjalo bafika besifa. Kumbe nxa engazange afa umntwana nalo ofike wasizakala kwesinye isikhathi inzalo ihle ivaleke khonapho ukuthi even esefuna eseyendile kumbe later on in life esefuna ukuthi asizakale uyabe engasakwanisi ukuthabela abantwana.
Osakhulayo uNkosazana Deborah Spanda uthi kuqakathekile ukuthi abesifazana bakhuthaze ukupha imibono nxa kukhulunywa ngemithetho ebaphathayo. Uthi uhlupho yikuthi iningi labesifazana alitsho ukuthi lifuna likwenziweni, kuphathwe njani umthetho wokukhitshwa izisu, nokuthi lokhu kumele kuvunyelwe nxa kutheni ukuze imithetho ibe lakho ukubavikela. Uthi lokhu kuqakathekile ngoba amantombazana amaningi kalalo ulwazi lokuvikela izisu.
Indlela zokuzivikela ukubamba isisu ezikhona eZimbabwe zisichiya thina omama singela thuba lokuba sikhethe ezihambelana lemizimba yethu. Kuma-pharmacy akula ndlela ukuthi ama pharmacist engasincedisa ngakho sicela uhulumende ukuba angenele kulokho
unkosikazi Nompumelelo Moyo oyisakhamuzi yena uthi umthetho lo ulungile unje ngoba ukukhijwa kwezisu ayisiluthu olungakhuthazwa elizweni uthi labo abafayo bafa ngoba besenza iphutha ngakho imfundiso kumele igcile kuziphatheni kanye lokuqakathekisa imphefumulo yensane
mbona ngathi iabortion ayikho right kumele siyekele umthetho onjalo because uyabe ukubulala umphefumulo womuntu uyabungela cala and iabortion vela ilungelanga umuntu wesifazane ngoba uyakwanisa ukuthi afe during the process
Ngaphandle kwabesifazana abafa bekhipha izisu, iningi njalo lifa ekubeletheni lapho okufa omama phosa amakhulu ayisitshiya galombili, 790, kwabesifazana abazinkulungwane ezilikhulu, i-100,000. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje.
Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usethulela ezemidlalo yenguqu yabadlali baseZimbabwe abadlalela kwamanye amazwe ukuba baqhuba njani kulezi nsuku ndawonye lokuthi iwapha amaqembu ahamba phambili emazweni aphecheya.
Iqembu leMorocco Swallows liphakamise inkezi ye-MTN 8 elizweni leSouth Africa ngemva kokunqoba iSuperSport nge-2-1 ngomgqibelo. Wake wadlalela iqembu lama-Warriors uKaitano Thembo ngumsekeli kamqeqeshi weqembu elidliweyo leSuperSport ikanti imvimbi yakuleli uGilbert Mabemba obesebhentshini leSwallows njalo akatholanga ithuba lokudlala. Esigabeni seligi iqembu leKaizer Chiefs yilo lihlezi phezu kwengalane elilemiklomelo eli-13 ngemva kwemidlalo emihlanu. I-Chiefs elikhaya labadlali abafana loKingston Kata, Willard Gatsande, uJaim Jambo kanye loLincoln Zwasiya inqobe iBidvest Vest edlalelwa nguTinashe ngomasha loThomas Sweswe ngomvulo webusuku. Usweswe akenelisanga ukudlala lo mdlalo ngenxa yokulimala kodwa unengomasha odlalile lapho bedliwa nge-3-1. Ngemva kweChiefs kule Maritzburg United edlalelwa nguCuthbert Malatjie lemiklomelo yi-2-2 ngemva kokudlala kane. Iqembu eliphakamise isicoco se-league nyakenye le-Orlando Pirates lidlala namuhla ntambama lele-Ajax Cape Town. Kuligi yaseNgilandi lapho kulamaqembu amaningi alandelwa ngabathanda umdlalo onobhutshuzwayo kweleZimbabwe iqembu leChelsea yilo elihamba phambili lilemiklomelo yemi-13 ngemva kokudlala imidlalo yemihlanu. IManchester United ihlezi kwindawo yesibili lemiklomelo yeli-12 kodwa indlela enqobe ngayo emdlalweni wayo ngesonto leLiverpool. Ichiya abalandeli beLiverpool bethukuthele kabi besola ukusebenza kwanompembe uMark Halsey. Lo Nompembe ubikwa yize wayamangala emapholiseni esithi kulabantu abamthukayo ebulenjini ngoba bemimethesa umlando wokuba uphathise iManchester United ukuba inqobe. I-United inqobe nge-2-1. Iqembu eliphethe isicoco okwamanje leManchester City aliqhubi kuhle lonyaka njalo lihlezi kwindawo yesikhombisa ngemva kokuba ngutshiki lobhanqa 1-1 le-Arsenal. Elizweni laseSpain iBarcelona yiyo ekhokhelayo engalaneni lemiklomelo yeli-15 ngemva kwemidlalo yemihlanu. Iqembu leReal Madrid lona lithethe isicoco kusizini edlulileyo likundawo yesikhombisa lilemiklomelo yi-9 ngemva kokudlala imidlalo yemihlanu. Ngase-Italy iqembu leJuventus liziphethe esidukwini lilemiklomelo yeli-12 ngemva kwemidlalo yemine. Ngemva kweJuventus kule Napoli lemiklomelo yeli-10. Iqembu lomgadli waseZimbabwe uKnowledge Musona LFC Augsburg yilo elijeke amanye wonke amaqembu esigabeni seBundesliga eGermany lilomklomelo owodwa ngemva kwemidlalo yemine. IBayern Munich yehlezi phezulu lemiklomelo yeli-12 njalo ilingene ngemiklomelo le-Eintracht Frankfurt ekundawo yesibili. Elizweni laseBelgium iqembu likaVusa Nyoni eleGerminal Bierstadt likundawo yesihlanu engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo yeli-13 ngemva kwemidlalo yeyi-9. Iqembu likaOVD Karuru LOH Leuven likundawo yesine nxa usuka ngaphansi kwengalane lilemiklomelo yeyi-9 ngemva kokudlala imidlalo efanayo. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lami owena uNtungamile Inkomo silichiya kuStudio 7 Live Talk lapho esikhuluma khona ngokuchaywa kwabasekeli beMTC ekhokhelwa umnumzana Walsh Mencube ngamasotsha eMutoko ngomgqibelo. Lilale.